Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chananjani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumpalakazi 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sebevumelane kuona ukuze baamende iconstitution kodwa into edanisayo lapha ukuthi iamendment lay bayiyenzela ukuze baconcentrate bebanikeze amandla amaningi kuofisi kamangameli welizwe.
Imizamo kahulumende weZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umkhokheli umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa kumbe i-running mate lisolwa ngabaningi.
Impuphu leyo kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala siyiboni thina siyitholi. Sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyithweli umbuzi uthi uyithenge ngapha. Kathi ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona leyo irolami isithengiswa ku-black market.
Kubikwa sokuqhamuke ukusilela kwempuphu kobulawayo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Incwadi kwezemithetho zithi inyathelo eselifuna ukuthathwa nguhulumende weZANU-PF elokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa ukuze uZulu avotele umongameli esazi umsekeli wakhe kaliqondanga ngoba lijonge ukuthi ibandla leZANU-PF lengeze amandla kamongameli. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe eseZimbabwe Constitution esalotshwa ngomnyaka ka-2013 sithi umongameli welizwe avotelwe esevele esekhethile umsekeli wakhe okubizwa ngesiNgisi ngokuthi yi-running mate. Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda usola leli nyathelo eselithathwa nguhulumende weZANU-PF.
iZANU-PF ichwabhanisa ibhuku lomthetho lethu leZimbabwe ukubana ingezelele amandla kamongameli welizwe okuyinto empi ema singabe sikhangele abantu bangona abazayisebenzisa lowo mchwabhaniso. Lokhu bakwenzela ukuba upresident umongameli abe namandla amakhulu ngakuthi wonke umuntu ongaphansi kwakhe avele abe yisisebenzi okuzamenza akwanise ukuxotsha langobani langobani.
Umnumzana Marvelous Khumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, laye upha umbono wakhe ngenguquko esifuna ukwenziwa ngabeZANU-PF kusisekelo sombuso.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition sitanile kakhulu njalo siyabiselwa emuva yilokho okufuna kuyenzwa nguhulumende yeZANU-PF. Siyabona kathesi ukuthi sebevumelane bona ukuze baamende iconstitution kodwa into edanisayo lapha ukuthi iamendment lay bayiyenzela ukuze baconcentrate bebanikeze amandla amaningi kuofisi kamangameli welizwe. Noma sibona ukuthi iconstitution lay ibhalwa ama political parties babe negotiate ukuze bakwanise ukubona ukuthi yikuphi okwakufuze kungene kulesi isisekelo selizwe. Kodwa lokhu kusenzeka kwakufuze ukuthi kucine sokubuyisa i-development lapha elizweni lethu leZimbabwe. So yikho thina sithi njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition lokhu thina kasi vumelani lakho njalo siyacela ukuthi wonke umuntu walapha elizweni leZimbabwe olesifiso ukuthi ilizwe lethu leli liye phambili ufuze laye aphakamise izandla zakhe njalo ilizwi lakhe lizweke ukuthi sibambane sonke ilizwe jikelele siyale lokho kufuneka ukuthi kuyenziwe ngihulumende okhona kathesi.
Kodwa ke isiphathamandla sohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU PF Mnumzana Munashe Mdudza uchasisa ukuthi kungani uhulumende weZANU PF ethatha lesi sinqumo.
Kumele sinanzelele ukuthi iconstitution esaba layo kwakuyiconstitution eyayenzwa ngenxa yokuthi ama-GNU principles babe lokuzwana nababe lokwenza belungiselelana kungayisikho ukuthi kwayizifiso zabantu. Kulamanye ama-clauses ahambelana lawo nalawo aka-vice president ayefakiwe at the time ahlanganisela njengeka ukuthi u-president nxa ingena kumele engene leminyaka emingaki, nxa iphuma kumele iphume leminyaka emingaki. Kuyizinto ababezifaka besithi izinto esizibona kwamanye amazwe eziqakathekileyo ezimele zenzakale. Kodwa abantu bona laba aba-principals angikhona e-GNU bayala ukuthi into zangikhona zisebenze ngesikhathi bona besesekhona. Yikho bafaka i-10-year clause leyo ukuthi hayi sizakhuluma ngakho after 10 years okwe-running mate lokho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa kule zinto eziku-constitution ezingahambelani lezifiso zabantu beZimbabwe zikhitshwe lezo zinto. IZimbabwe lapho ekhona kathesi idinga ukuthi abantu bebambane, idinga abantu bebe together ukuthi siyakhe ivizwe lethu sikhangelele i-vision 2030 eyabekwa ngumongameli. So lokhu okuzenza ukuthi abantu beqalise ukucreate ama-centers of power amaningi, u-vice president emengalethi lami ngavotelwa, u-president emengalethi lami ngavotelwa akusebenzi. So into le eyenziwa yi-cabinet yethu yinto eqakathekileyo njalo yinto ekumele wonke umuntu oseZimbabwe ayithakazelele ayithabele.
Isigaba sesisekelo sombuso lesi kwakumele siqale ukusebenza ngomnyaka ka-2023 ese-running mate. Kodwa uhulumende izolo uphumele sinqumo sokuthi usefuna ukukhipha lokhu kusisekelo sombuso welizwe. Okuyinto esolwa ngabaningi nguZulu wonke jikelele, ikakhulu ingcwethi zomthetho lesisekelo sombuso welizwe kanye labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoPraxitus Jeremiah.
UZulu wakobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwempuphu ezitolo. Lokhu kungemva kokuba uhulumende ethe uzaqhubekela phambili ebhadalela ingxenye yendleko yokuthenga umumbu. Isaka lempuphu elilesisindo samakilogram angamachumi amabili, 20 kg, lithengwa ngamadola alikhulu kodwa selithengwa ezitaladeni ngamakhulu alichumi ama. Kodwa selithengwa ezitaladeni ngamadola alikhulu lamachumi amane. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku uyalandisa.
Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu sekudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni yentego ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sibanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi ngasilandela i-trend eyenze yafika lapho ukuthi sokufuneka i-subsidy. Kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sukhona athi somlutshwane. Uhulumende wathena uZulu wonke sevunyele ukuthi a-importe i-grain, impuphu, kungela imbuzo ebuzwayo. Kutshengisa ukuthi umumbo somlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu ukuthi kukhomba ukuthi khona umumbu okhona. Umlutshwana aweneli ukuthi khona kwenziwe i-roller milling. So kwenzakeleyo kukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government. Khanya nganomlutshwana kungesuphelile.
Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu selobo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubu Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngapi impuphu
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala siyiboni thina siyithole sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyithwele umbuzi uthi uyithenge ngapi yathi ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona le irolami isithengiswa ku-black market so sesiyenza ukuthi vele ungathola abantu belayini la olayini ukuthi ilayini yani wethi ngempuphu but impuphu yangakhona vele intutshwane iyakupheleli lokhu selayinini of which nxa sithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash of which is better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi siyithenga at least nge-swipe nange-ipocket
kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo e-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona likwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Kuhlandla lesithathu lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, lithe selidabukile, layekelwa. Kati selihlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi kusela amanzi kuselani. Inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asetshabalele emathebeleland laseMidlands. Izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yake yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands umnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elako Malisa eMazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathi sidamu lakhona kalilangiswa amanzi. seligqibelekile.
Usbanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo imalisa, imakoronga, imbombela, esidikidikini, iluvumba leholanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenathisa izifuyo emithonjeni.
Kuphume amaxhaphozi. Konapho manje yikho abantu abageba khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizwela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde enyakatho yemaNdebeleni lapho esike safika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Le damu lapha eGotso ngaphansi kwenduna okuthiwa uMagama. Bathanda ukubiza bethi jahe lagqibeleka edamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha zinandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha siwakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhophe udaka, hhayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMathebeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through their MP. That dam should be done.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lephalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vathi amanzi impilo. Kusasa sisezansi yeMandebeleni eGwanda lapho esizaqhubeka ngohlelo. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukuphindela emakhaya kwezizalwane zeZimbabwe ezisebenza phandle kwelizwe sezilanda ikhefu lekhisimusi. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Kodwa inani labaphindela ekhaya lonyaka lilakho ukuba phansi kuleminye iminyaka ngoba umnotho ukusimo esibi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe zithengisa elizweni eInternational Cross-Border Traders Association. Umnumzana Dennis Juru.
Abantu sebebaningi, lawo amabhasi sewegcwala
njalo imithengo seyiqiyekwelile imithengo yamabhasi masibhekane namabhasi ase-Port Elizabeth mafuna ukuya eHarare siyabona ukuthi umthengo wakhona sophezulu sokuyi-R1500 mawufuna ukuya eHarare usuka eJoburg sokuyi-R900 ma usuka eJoburg uqonde koBulawayo sokuyi-R800 ma usuka eJoburg uqonde eMthare sokuyi-R1000 kodwa ma ufuna ukuphuma eZimbabwe siyabona ukuthi imithengo yakhona iphansi ma usuka koBulawayo uqonde eJoburg sokuyi-R400 ma ufuna ukuye ukuya Vic Falls kufanele ufake i-R150 phezulu ma ufuna ukuya eJoburg usuka eHarare sokuyi-R350.
Ye manje kuhamba njani e-border? Siya sibone kugcwala kakhulu ngalesi sikhathi, kumi njani ngokuzwa kwakho?
Ya e-border sokugcwele kodwa siyabona ukuthi iZemra iyengezela ilo izisebenzisayo sokulezisebenzi eziningi kakhulu, so ama-line ayahamba kakhulu, but e-Bed Bridge e-South African side yikho kungani ama-line kahambe ngoba bayabe befuna ukucheck-a ukuthi la ma-overstay yini njani njani, so ama-line kahambe. Njalo sifuna ukutshela abahambayo ukuthi bacaphele amasela kuma-border la bantu abagijimayo besithi woza sizokusiza njani njani, benganikezi abantu amaphepha abo. Ma ungamazi lo muntu ungamnikezi iphepha amaphepha akho. Njalo ma ufuna ukutshintsha imali bengawuntshontsheli imali. Njenganamhlanje irandi ma ufuna ukuthenga ama-US dollar kube kuyi-R16.50 ma uphethe ama-US dollars and then kusithi iRand ma ufuna ukuthenga athenga ama-bond not kube kuyi-R103 bond ma uphethe i-R100 ma uphethe i-R100 ufuna i-eco cash kade bekufakela R103 eco cash ma ule eco cash ufuna ukuthenga ama-rand kube kuyi-R155 eco cash to R100 ma ule US dollar ufuna ukuthenga i-eco cash kade benikeza 2100 eco cash ma uphethe $100. And then kusithi ema border maungena eZimbabwe kufanele abantu bawazi ukuthi mawuhamba le moto kufanele ube lamaphepha awalandelayo. Ipassport iyafuneka, kufuneke i-residence permit or i-work permit ekhombayo ukuthi uhlala ngaphandle kwelizwe. Njalo kufanele ube ne-license ngoba i-CID yabe ifuna ukubona i-license ingakakudingeli yilo kwezeni i-TIP. Imali efunekayo kusithi mawufuna ukubhadala lama-rand kufuneka R760. IZimura kayithathi imali yaseZimbabwe ama-bond notes or eco cash ma uhamba le moto eyangaphandle kwelizwe. Kusithi kufuneka i-registration certificate ibhuku lemoto. Makuwukuthi uhamba le moto yomunye akuso moto yakho, kufanele ube nencwadi ekhombayo ukuthi umnikazi wemoto uvumile ukuthi uhambe le moto yakhe ngoba bayabe befuna ukwazi ukuthi awuyintshontshanga yini le moto.
Umnumzana Dennis Duro ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ziyithengisa elizweni, e-International Cross-Border Traders Association. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Iziphathamandla zesibhedlela esikhulu se-Parirenyatwa Group of Hospitals esiseHarare zithi lanxa bekhona odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors asebebuyelile emsebenzini, isimo lokhe singakabuyeli esimeni esihle. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu kuvezwe umqondisi u-clinical director kulesi sibhedlela uDr. Aspect Jacob Maunganidze ngemva komkhosi wokunikezwa kwalesi sibhedlela impahla yokusebenzisa kuhlangothi lokuhlinza izigulane evele kwabe Hunan province bakwele China. Ukungayi emsebenzini kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo kusukela ngompandula lonyaka, uMaunganidze uthi lokhe kuphazamisa ukusebenza kuhle kwesibhedlela.
And we have had periods where some of levels of the doctors have come and some still remain.
Silesikhathi lapho ebesibona khona odokotela abakuzibanga ezijeneyo bephenduka emsebenzini ukuthi abanye belokho besakhulumisana lohulumende. Kodwa kukhona ikuba isimo kasikafiki lapho sifisa khona ukuba sifike. Iningi labodokotela abasanda kuphusha izifundo sibephendukile emsebenzini. Silokho sisalela kuhlangothi labodokotela abakhulu ama-consultants lanxa besiza lapho kudingakala usizo lwesiphangiphangi okuyinto esingake sathi kuyanela.
Ukhuthaza odokotela laba ukuba babe lozwelo kwabagulayo baphindele emsebenzini ngoba umumo lokhe uqhubeka usiba mubi ngamandla.
We wish for better coverage and we are still appealing to the consultants and those who are still outstanding to come and offer a better service.
Lokhu sisakhuthaza odokotela abakhulu nabanye odokotela abasanda kuphusha izifundo zabo ukuthi babuyele emsebenzini bazothulisa uzulu usizo ikakhulu ngalesi sikhathi sibhekane lekhefu. Kuba labagulayo abaningi silethemba lokuba bazabuyela emsebenzini labodokotela abakhulu.
Inkulumo kamawunganidze igcizelelwe ngesinye seziphathamandla senhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutha izifundo eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Mthabisi Bebe.
Izinto ezinjengamagloves okugqoka ubamba ama-patients, izinto ezinjenge amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu emele etholakala ebeswelakala. Njalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard because kabasajabulela umsebenzi wabo ngenxa yokuthi imali yangkhona kayikwani. I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa ukuthi kungelo dokotela abantu bakhanyela ngubani.
UZulu lenkokheli yenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa eyomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye-Women's Coalition of Zimbabwe bona bakhuthaza uhulumende ukuba azinikele ukulungisisa udaba lwabodokotela. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe le uchasisa kabanzi ngendima okumele idlalwe nguhulumende.
So silapha ukukhala ukuthi i-government ayithathe i-action. Ayithathe i-action ngoba isikhathi sesiside ama-doctors zengekho esibhedlela kungela okwenziwayo abantu besifa.
Isibhedlela se-Pararinyathwa yisona sibhedlela esikhulu kakhulu elizweni njalo kuyiso esikhulu kwezokufundisa odokotela umsebenzi. Silendawo zokulala ezilembheda eyedlula kancinyane inkulungwane 1200 beds. Ndawonye odokotela abamele basebenzekiso befika phose amakhulu amane 374 doctors, labongi abafika phose inkulungwane 944 nurses. Kusicho kuba ndawonye kulezisebenzi ezedlula kancinyane inkulungwane ezintathu 3113. Lanxa kulokukhalaza lokhu okuvelela enhlangothini ezehlukeneyo zomphakathi, uhulumende lokhe eqina ngelokuthi kumele babuyele emsebenzini ngoba engasoke axoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Zipheteke ezosuku ngebezihamba phambili imizamo kahulumende wezanu PF yokuguqula isisekelo sombuso isolwa ngabanengi. UZulu wakobulawayo ukhala ngokusilela kwempuphu ezitolo. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Oliver Lelisayo, Ngontunga Milinko, Mankololo Gwana, Uamatuganduna.
C7
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.